Kunengi okhangelwe ukuba kuzaphuma kukhetho lukamongameli okuncintisa khona abayisithupha abathi uPhilimoni Matshana, uNqobile Magwizi, Marshall Gore, Martin Kweza, Makwinjiso Maphiri noTwine Phiri. Ukhetho lolu luqhutshwa yiZifa Normalization Committee ebambisana leFIFA. Bonke abancintisayo banikwe ithuba lokukhuluma leStudio 7, abanye babo bathi kabakhulumi emsakazweni lo. Sixoxe loSomaphiri kanye loGore. Nanku okwethulwe nguSomaphiri.
Ku-administration lapha ngikungani kule problem. So bezama ukuthi lathi since sile knowledge le since we have been involved in football since sizalwa until today. So bezibona ngani since isikhathi sesisilethile sodwa manje saphumelela kwaba le chance. So I think it's high time ukuthi lathi singene sizama ukuthi sincedise. It's a pity because ibhora lethu selihambe emaweni. So ukuthi sesongcono ukuthi ngani siyazama ukuthi silibise back.
Singathi kwena okubisayo sibili ozathi naku phela abantu bezimbabwe lenza kulethe ebholeni. Kuyini
thando a lot of abafana abancane kathesi akusela platform right ukuthi abafana bayeza into lezi ngendlela because akula bantu abalothando ukuthi baba ngenise endleleni esikhule ngayo thina ukuthi no nasi indlela abafana yenzani kanje yenzani kanje kathesi abafana into abasebenzenza so udawo kwa amankazana ungabona lawo same thing so we have to assist boy child le girl child le ukuthi bangene endlaweni right sisebenzisane sincede umuzi wethu wenza ukuthi ukhuleke phambili thina ukuthi sibe sibe ngabantu kathesi nje ngenxa yebhorana le
ye bakhona abazathi oSomaphiri Makwinji wayevele ngasabonakala ebholeni la uzawuphendula usithi nabantu bakhulunkulu
hayi ebhoreni bezikhona ukuthi nje bebengasiboni we are just doing it on the sidelines besincedisa ufriendly academy ekhona eHarare everyone knows about it we have sent a lot of kids abroad and bencedisa lapho all the time
ye nxa sesijula futhi sikhangela khonokho ke othi uzakwenza siyabona ukuthi ufuna ukuqhuba uhlelo lokuthi abantwana abasakhulayo bangene kulokho okuthiwa i-junior policy khuluma ngakho
zi yes yes asizama ukuthi sincede because ungakhangela ibhora kathesi ayiso into leyana ukuthi esasinjengakudala ukuthi kwakuyi-passion that is ukuyi-brand so abantu banga-understanda khonokho ukuthi sokuyi-brand we can actually it's ukuthi umuntu ayenza imali these days, you don't have to be a doctor or engineer. Nxa ungalidlala kuhle ibhola lakho unetshwa abafana laba benziwe ngendlela eziright both the girl child and the boy child. You can go a long way in actually becoming someone. Khangela abantu abanjengabo if I may make an example Ronaldo. Akali isikolo but he's one of the best paid players in the world.
Siyabona le nkundla zomdlalo wenguqu kazikho eZimbabwe nxa kudlalwa ama international matches. Ungakulungisa njani ungangena kuziva khonoko?
Alapho ke sovuzele sishayisana amakhanda phansi laba lama stakeholders la uhulumende lama council sibona ukuthi singancedisana njani.
Ugore yena uthi uzimisele ukulungisa inhlanganiso le njalo lokuvuselela imidlalo yonke yenguqu.
I want to become the FIFA president because our football has suffered a lot. If you recall, just a few months ago, we had been suspended from international football because of a lot of misgovernance and a lot of issues of poor maladministration to the game.
Ngifisa ukuba ngumongameli weZifa ngoba imidlalo yenguquka iqhutshwa kahle njalo sike samiswa ukuba ingxenye yemidlalo yenguqu emhlabeni jikelele ngenxa yokungaqhubi kuhle ezenguqu kwinhlanganiso yethu. Yikho lokhu okwenza ukuthi ngisukume ukuze ngingene. So kulesikhathi kungena omunye uPeter Ndlovu.
Are the things that actually prompted me to want to stand and save my country.
Uthi uzalwisana lobukhohlakalo.
We are advocating to grow the women's game. We want to eradicate mismanagement in the cockpit. Poor financial management, embezzlement of funds.
Uphinde wathi kumele kulungiswe inkundla zemidlalo yenguqu eZimbabwe.
We don't even have a stadium that can host CAF and FIFA matches. This is not right. This is not right for a country, a football nation like Zimbabwe. We are going to bring in an agenda to renovate our stadiums and most importantly also to address our grassroots football pitches.
Abanye kade befisa ukuncintisa kukhetho lolu nguBenjani Maruwaru, uWalter Makaya, Gift Banda loThemba Mliswa, okuthiwa kabala maphepha aqondileyo okungena esikhundleni lesi. Bafika phose ithumi abancintisa kukhetho lokudinga umsekeli kamongameli weZifa. Kuza kitwa njalo abazangena kuZifa board.